Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 Mpandula 2022 ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Ayisikho fizikweni lokunye okungayenziyo, akunzima, vela sikwazi ukuthi siyenze. Sibona abantwana izikolo zivala bebuya bethola amaphepha okuthiwa ifizi sifika khona kuko 600, 700, singatshelwanga.
Namhlanje usuku lokuvulwa kwezikolo osolithiye abazali belo ukukhathazeka ngendleko zesikolo esezihlawulwa ngedola leMelika.
Kodwa akuchithi ayikuthi bazahlabela imali. Ngoba kasibuyele mu. Sasa siyavukela khona. Bathi kuhlehla kwengqama isikubaleki yabi siyagoga. Kodwa ukuthi ayikwana namhla laba besithi bachayile 1-0. Kodwa ayilathi kusasa siyahlola.
Amapolisa weZimbabwe Republic Police lamhlanje abophe amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party lomntwana oyedwa phandle komthethandaba oweHigh Court kobulawayo. Ummeli wezengeza weSedale lePhalamende ongowebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change, uMnumzana Job Skhala, ubikwa esesizwa ngcono lamhla. Zonke lezi ndaba lizazizwa lezinye kulumsakazi. Namhla lusuku lokuvulwa kwezikolo osolithiya abazali belo ukukhathazeka ngendleko zesikolo ezihlawulwa ngedola leMelika kuthi enye ingxenye ibhadalwe ngesilinganiso sedola esemkambo omnyama. Ngasikhathi sinye abazali baveze ukujabula ngokuthi ababalisi abakhalalanga umsebenzi kanye lokuthi imhloliso izabhalwa yonke iphele lonyaka kungadluliselwanga kumnyaka ozayo njengeminyaka edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo ithemu lokugcina elokuphutshisa umnyaka kuthiye abazali belemizwa etshiyeneyo ngezifundo zabantwababo bethi kuyadingeka ukuthi babe khona nxa kusiba lenguquko ezikolo. UMnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi imihloliso yonke iyabhalwa lonyaka akula ezadluliselwa kumnyaka ozayo.
There will be no spillover of examinations there. This year, all examinations will be written this side of the year.
Akusoke kube lokudluliselwa phambili kwemihloliso iye emnyakeni ozayo. Asikhangelanga okwenzakala emnyakeni edluleyo. Imihloliso izalotshwa ngumpandula umfumfu lolwezi. Njalo izikolo ebezibeke imbadalo ngemali yeMelika, abazali bayanelisa ukubhadala ngesisindo semali yakuleli eyiyo esemthethweni. Izikolo azivunyelwa ukubamba abazali ngamandla ukuba bebhadale ngemali yeMelika.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olabantwana abafunda behlala esikolo, uthi abazange bavumelane lesikolo ngokukhuphulwa kwentengo zesikolo okumele bazibhadale behlanganisa idola leMelika leZimbabwe.
Ayisikho fizikweni lokunye okungayenziyo, akunzima, vela sikwazi ukuthi siyenze. Sibona abantwana izikolo zivala bebuya bethola amaphepha okuthiwa ifizi sifika khona kuko 600, 700, singatshelwanga. Thina into esiyenzeka ukuthi abazali kumele sizwe emhlanganeni siyovumelana lesikolo ukuthi sikwanise ukubhadala imali engaka. Manje kwakhathi sebasijumile, njalo kade besitshela ukuthi khona nxa sibhadale imali yangkhona yeschool fees yonke nemali yamabhasi konke ukuthi umntwana ahambe esikolo. So kwakhathi sinasiphomba ukubhadala sikwanisa zathi abantwana hamba nini esikolo.
Unkosikazi Thobekile Ntuli ongumzali uthi uhulumende kumele aholise ababalisi kuhle ukuze bengakhalali umsebenzi.
Siyananzelela njengabazali ukuthi kulomehluko khathesi ukuvulwa kwezikolo ababalisi bakhona. Esesikucela ukuthi uhulumende aholise kuhle ababalisi ukwenzela ukuthi bengabi bekhalala umsebenzi. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuyabisela abantwana emuva ikakhulu emfundweni zabo.
Unkosikazi Thembekile Ncube umgcini sihlalo wesigaba seLupane kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi bakhangelela ukuthi ithemu leli liqhutshwe kuhle.
Izikolo zivuliwe kodwa kusezikolo kuyadanisa. Ababalisi abanelanga ukufinyelela ezikolo ngenxa yokuswela imali zokugada amabhasi nemali zokuthenga ukudla. Abafundi labo behlulekile ukuya ezikolo ngenxa yokuthi indleko zesikolo sezibhadala ngedola lase-America abazali abangenelise ukulithola. Uhulumende wenze impazamo yokuthi indleko zesikolo zibhadale ngedola lase-America. Yena esazi ukuthi izisebenzi zakhe uzipha idola elingeneliyo ukuthi bathenga ukudla lokuthi bebhadale izinto.
Ithemu leli lokuphutshisa umnyaka limqoka kakhulu ngoba abafundi abagqiba izifundo babhala imihloliso, ngakho abazali bajabulela ukuthi ababalisi abakhalalanga umsebenzi. Isikhulumeli sezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro sigcizelele ukuthi ugatsha lwezemfundo lusalungisisa udaba lokuqhatshwa kwababalisi ukuze kuvalwe izikhexo ezikhona. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police namhlanje abophe amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party lomntwana oyedwa phandle komthethwandaba oweHigh Court koBulawayo. Lokhu kwenzakale amapolisa ezama ukuvimba abekade bezophanyeka incwadi yokukhonona ukususwa kwamalunga awe-MRP ayisificaminwembili ejele eleKame Maximum Prison besiswa eChikurubi Maximum Prison eseHarare, omunye wasiwa eGwanda. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amabandla ezombusazwe ikakhulu aphikisayo loZulu waseZimbabwe jikelele bakhala omkhulu umkhosi ngokubotshwa mahlayana kwabantu abaphatheka kwezombusazwe osekusiya kuqansa ezweni ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Umgcini sihlalo wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi isimo sokuhlukuluzwa kwabamabandla aphikisayo singaqhubeka ngale indlela kuzawonakala.
Ababotshiweyo ngolwazi kanye loSindi Moyo babotshelwe indaba into abayibotshelwe ngeyokuthi thina besifuna ukuyophetishina e-High Court ukutshela ama-responsible authorities wonke ukuthi we are not happy about the transfer of amaqawe ethu abasuswe eKame besiswa eChikurubi. That was our main agenda kathi silayo namuhla. But before we petitioned amapolisa, the trigger craze, the trigger happy, ZRP, babopha amalunga wethu awu-2. But thina sithi akumi siyaphambili ngokulwa till we get the justice that we are demanding. Engingathanda ukukhuluma ngokuthi u-Emerson Mnangagwa abekwazi ukuthi angabe lokhu ehlukuluza abantu bemathebelele nje, it will never end well.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Marshall Sibanda usola ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party.
Abotshele laba babili ubhuti losisi. Hayi, igovernment yakhona vele injalo. Igovernment yayila free and fair entweni zonke. Igovernment yeZimbabwe ayila ma-rights ila ma-left. So hayi ukubotshwa vela kwethusa, kodwa hayi kutsho ukuthi hayi kuthi bazahlabeli nje ngoba kasibuyele emuva. Saza siyavukela khonao bathi kuhlehla kwengqama isikubaleki yabe siyagoga. Kutshengisa ukuthi hayi kwanamuhla laba babesithi batshayile 1-0, kodwa hayi lathi kusaza siyahlupha.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo eMzilikazi uNkosazana Nokuthula Masuku uthi kuyadanisa ukubona omama labantwana bebotshelwa ezombusazwe.
Kungokubotshwa kasisi obelela ilungelo labantu bakibo phambi kwe-High Court ebhabhule umntwana ekhala ngabantu bakibo ukuthi bahanjiswe kanjani eShukurubi wayelisi bengalaqala. Omunye oseShukurubi ulala ebotshwe enyaweni lezandleni, but akaze abulale muntu, akaze ayenze lutho just ngokulwela ilizwe lakibo. Sibuhlungu ngoncindezelo olwenziwa emathebeleleni, sibuhlungu ngoncindezelo legovernment yaseZimbabwe.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change koBulawayo uMnumzana Steven Chiroza uthi ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party yikuphanjaniswa kokusetshenziswa komthetho ngohulumende.
Yikungasetshenzisi kuhle komthetho. Ubona ukuthi amapolisi asesetshenziswa kubi ngohulumende ngoba isikhalazo sabafana be-MRP yisikhalazo esilesisinto esaziwayo umhlaba wonke njalo ambona ukuthi kusiphatha kuhle njengabantu babomthwakazi ukuthi nxa abanye bethu bekhala ngokuhlukuluzwa e-ground inketha betshabi ekhona ukuthi kulo mhlukulo welizwe asitholi into esimele sizithole kuhulumende. Angikholwa ukuthi into ngaletha isijeso lesi sesikhona sisetshenziswa ukuthi sihlukuluze abafana babo e-MRP. Ngibona kuyinto embi kakhulu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe namhlanje nguSindiso Moyo lengane yakhe lomgcini sihlalo wemthwakazi Republic Party uLwazi Bengaze Khanye. Lulotshwa lolu daba bebelokhe besezandleni zamapholisa eBulawayo Central Police Station besetheswa icala lokubangela udlakela. Ngeviki edlule ngolwesine ibandla lemthwakazi Republic Party liphe iZimbabwe Prison Services Commission amalanga amane ukuba baphendukise amalunga abo kobulawayo ngoba kungelula ukuba babe besiya bavakatshela ejele. Isikhulumi samapholisa uInspector Ponyati uchaze ukuba ubengakalitholi ehofisini yakhe icala lamalunga awemthwakazi Republic Party. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli wezengeza West edalele eParliamente ongwebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Job Skhala ubikwa esesizwa ngcono lamhla. Lokhu kuza ngemva kokuphuma kodaba lokuthi uSkhala umane wagula ngendlela engaqondakaliyo entolongweni yeChikurubi Maximum Prison edolobheni leHarare lapho avalelwe khona. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngelinye lamagqwetha kaSkhala edabeni lokubotshwa kwakhe, njalo eyisikhulumeli semuli yakoSkhala umnumzana Freddy Masarirevu. UMasarirevu utshelele umsakazi ukuba lanxa elokhe engophathekileyo uSkhala usengcono kulalokho akade eyikho khona ngesikhathi yena lonkosikazi Sikhala besiyambona ngesonto ngemva kokubizwa ngabohlangothi olugcina izibotshwa olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Services, ZPCS.
He informed me that on Saturday there were some people that came to his cell.
Ngomgqibelo uthi kufike abantu begumbini ahlala kilo asazi ukuthi yini ebisenziwa, kodwa yena uthi bekusetshwa futhi bebeyisifica minwe mbili. Laba bantu baqala ukusetsha empahleni zakhe khona esitokisini nasekudleni kwakhe obokuleyo ndawo. Ngambuza ukuthi ube khona yini ngesikhathi lokhu kusenziwa, uthe wayetshelwe ukuba amele kude ngakho akabonanga lutho kulokho okwakusenziwa.
From a distance, so he was not in a position to see what was taking place.
Abe Zimbabwe Prisons and Correctional Services, ZPCS, babikwa batshayela ucingo abe muli yakoSkhala bedinga usizo lokuba elatshwe ngesiphangiphangi ngemva kokugula okucatshangelwa ukuba angabe efakelwe itshefu ejele leChikurubi Maximum Prison lapho avalelwe khona. Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eye Zimbabwe Democracy Institute, ZDI, upha umbono wakhe phezu kokugula kukaSkhala.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Skhala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho. So kulokhu kuveza ukubana uhulumende kumbe sesingathi ama-responsible authorities ku-prison ayeyethisa umthetho, babamba umthetho ngesandla sonxele when it comes to i-security yama-opposition members.
Okwehlele uSikhala kusolwe kakhulu zingcwethi kwezombusazwe lokusebenzisana loZulu ogoqela umnumzana Effie Dlancube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association. Nakora
umhlonishwa bamphethe ngendlela
embi okunye okumangalisayo okuveza kahle kamhlophe ukuthi izenzo kazikaguquki kusuka ngo-1980 kuvalelwa abantu abangelacala kubulawa abantu bangene esitokisini bayefela khona abanjengabo ubaba uLookout Masuku. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi abantu bacabangele ukuthi uSikhala kungenzeka usedliswe uchef ukuthi mhlambe afele khona esitokisini kumbe abesesifa nje ephuma. Nxa sikhangela ngempawu zokusebenza zokuphatha abantu kusuka ngo-1980 kakwethusi lokhu ukuthi kungenzeka kunjalo.
Imizamo yokuzwa icele labakuhlangothi labalondoloza izivotshwa emajele yehlule njengoba bezingakayiphenduli imibuzo eziyithunyelweyo ngesikhathi loludaba lulotshwa. USikhala yena ophethe isikhundla zokuba ngumsekeli womgcini sihlalo ebandleni le-TCC eligqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende ubotshwe mhlaka 14 Nhlangula ngemva kokuqhamuka kodlakela endaweni yenyatsime eChitungwiza esililweni sika Mo Blessing Ali omunye owaye ngumsekeli weTCC owabulawa ngocatshangelwa kuba ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo leZANU PF umnumzana Pius Mukandi Jamba. Kunje uSikhala evalelwe ngoba esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela kanye lokwephula umthetho. Amagqwetha kahulumende athi wona uSikhala wafaka ividiyo enkundleni yokuxhumana yebulenjini onjongo yayo kwakuyikulahlisa amapholisa wona ayephakathi kokwenza uphenyo edabeni lokubulawa kukankosikazi Ali. Ubotshwe ndawonye lomeli weChitungwiza North edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole laye olilunga le-TCC kanye labanye abalitshumi lantathu okungabasekeli bebandla leli. Imizamo yokuthi atholiswe ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso i-bail lokhe isehlula sekukahlanu ezama ukukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umthethwandaba weSupreme Court eKenya usunqume ukuthi ngempela umnumzana William Ruto nguye owanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngenyanga edluleyo elokudinga umongameli kulelo lizwe kulandela ukuphikiswa kwempumela yalo ngumnumzana Raila Odinga owayencintisana laye. Umthethwandaba lo uthi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngemfanelo njalo kwakungela kuqilibezela. Umnumzana Odinga uthi uza kwemukela isinqumo somthethwandaba lanxa engavumelani laso ngoba uyahlonipha ezomthetho. Uthi bekulobufakazi obuningi obukhomba ukuthi impumela yokhetho ayiqondanga. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane saseZimbabwe esihlala eNairobi, Kenya.
Hayi abantu nje bebelindele ukuthi beze ukuthi induku izawela ngapi njengoba inkantolo enkulu kumbe ikhothe ephezulu isifaka isinqumo sokuthi ukunqoba kuka mnumzana uRuto kuyaqhubekela phambili kusho ukuthi ke abantu abaningi mina sengixoxe laba abantu baseKenya bathi well bona benzwa okwakumele bekwenze njengama citizens bayavota impumela yimpumela so iningi labo kungani baya ku accept ngoba iningi labantu bathi well bona into abahlosane layo kakhulu ka test ukuthi benakekele izimuli zabo baqhubekise impilo zabo kabafuna ukuthi behlale bedila ngendaba zepolitiki umnyaka wonke. And kuhle futhi ukuthi umnumzane Odinga njengo statement uwamkelile ukuthi iSupreme Court isinqumo sayo well si final lanxa engavumelani laso khona ukuyana kuzasiza ukuthi kungabi lodlakela lodlame elizweni. I think abantu abaningi bathi well i-team yona lengenayo kayiphiwe i-chance sibone ukuthi iyaphetha ngani. So ngibona ngani well akasilindeni sibone ukuthi u-fifth president weKenya William Samoei Ruto lomfo wabo Rigathi Gachagua ukuthi bazaphatha njani umsebenzi kusiya phambili. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eNairobi eKenya obexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7. Bekungabizwayo ngempela nsonto ngemva kokunqoba kwebandla eCitizens Coalition for Change CCC ekhethweni lwama-by-elections kumahoda amabili phakathi kwamathathu akade evotelwa eBulilima. I-Studio 7 ixoxe loNkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC oveze injabulo enkulu ngokunqoba kwebandla lakhe ebelikhankasela ngaphambilini kokhetho. Kodwa esola ngokuthi ngokwethuselwa abahlangane lakho ngaleso sikhathi athi beluvela kubasekeli bezanu-PF.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngithi mina thina njengebandla ele-CCC ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa singenile ku-Ward 1 eBulilima. Siyacela ivoti ebantwini, sakhuluma labantu, sibabuza izikhalazo zabo besitshela, sibathembisa ukuthi sizazama ukulungisisa izinto zonke abakhuluma ngazo. Sithe silokhu sikhankasa sinjalo, imota ekamunye akade esebenza layo uMrs. Maplank yathathwa ngamapolisa. Isizathu singes ukuthi imota leyi lama number plate eSouth Africa kodwa ibithwele ama members awe-CCC. Ngingazi ukubana kulicala na ukuthi imota elama number plate eSouth Africa ayisavunyela na ukuthi ithwale ama members awe-CCC.
Ibandla le-CCC labika lisithi bekulodlame ngesikhathi sokukhankasa lapha eBulilima lokwethuselwa obekusenziwa ngabantu bebandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yakulandula lokho njalo bathi ibandla labo kalizange lithusele muntu njalo futhi akulalo labufakazi bokuthi kwake kwenzakala konke kunokwelikujona. Kuyini okwenzakalayo?
Kansela wethu ubengekho emzini wakhe, kwafika abantu, abantwana bambikela ukuthi kufika abantu bayethusele ukuthi ubabenu kayiyekele lokhu akwenzayo ukuthi amelele i-CCC. Kwaba lomunye umbiko esawutholayo eNyabani, bayethuselwa amanye amamembers e-CCC ukuthi shiyanani le-CCC yenu nalingayekela lizasibonela. Yizo izinto esihlangane lazo zona lezi. Kodwa thina sizingenele kuhle ebantwini, sazikhampenela kuhle, sacela ivoti labantu, sibathembisa abantu ukubana sizazanga ukuthi silungisise izikhalazo zabo. I-ZANU-PF ithembisa abantu ukubana nxa bengavote ngomgqibelo ngomvulo bazanikwa amasaka omu. Kwabuya imota egedini ngoti yaqalisa ukuhanjiswa lapha lalaphiyana, kwathiwa khona abantu bengavota ngomgqibelo ngomvulo izabe izizodipha amanzi. Iminyaka engu-42 imigodi ingalethi, iminyaka engu-42 abantu benganiki ukudla.
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC obexoxa le-Studio 7 ngocingo wobulawayo. Kusenjalo sibuye saxhumana lomnumzana Mangaliso Ndlovu okhokhela ibandla le-ZANU-PF eMathebeleland South osipha umbono webandla lakhe mayelana lokhetho lweBulilima.
Ngemva kokhetho esibelalo, thina siyi-ZANU-PF ibandla elibusayo sibe lokudana kakhulu ukuthi amawadi amabili esasinqobile kiwo ngo-2018 awasiphanga impumela besiyikhangelele. Kodwa kusipha njalo umlando lo mfutho ukuthi sibuyele siyokhuluma labantu bakithi. Sivele singabantu abangathandi kuba ngumsindo phandle, sifuna ukuthi sikhulume labantu, sizwisise lapho abadinga ukuthi aluba kuyaqondiswa khona. Angizukuthatha isikhathi ngikhuluma ne-CCC, I think bale mlomo yabo ukuthi bazikhulumele ezifiso zabo. Kodwa engingakuthembisa ukuthi ngemva kokucubungula ukhetho esibelalo, siyabuyela siye ebantwini sethu isifiso ukuthi siphendukise amawazi ethu ekhaya.
Izithembe kangakanani ukuthi iBulilima izabuyela ezandleni ze-ZANU-PF?
Vele iBulilima isiyo sethu sayo, siyayazi ukuthi abantu singakhuluma labo bayasizwisisa. Kule phuthe lenzakeleyo esizalihlalela phansi silicubungule, sibone ukuthi nxa kufika i-8 to 9 months lezi ezizayo sisiye ekhethweni siwaphendukise, ngoba sibona kuyindlela elula yokuthi sithuthukise izigaba zethu zonke. Njengoba usazi ukuthi kuma-wards wongu-22 aseBulilima angu-21 ebekuZANU-PF, so sesilahlekelwe yila amabili esifisa ukuthi waphendukisa.
Kulembiko yodlame olube khona phakathi kwebandla le-CCC lebandla le-ZANU-PF, angazi ukuthi ungathini ngakho ngoba
abe ibandla lesisisi bathi izani PF yiyo ebivele ijotshezela lelo dlame isethusela abantu.
Angikwazi ukuthi lokhu kuvela ngaphi. Ngibona ngani sokuqakathekile ukuthi hayi kathesi abantu ke sesikhangelana emehlweni. Akuphathisi ukuthi sicabanga ukuthi sizahambisa ezepolitiki ngamanga. Kunceda abantu khona lokho. Kathesi akula muntu, the majority yabantu in fact. Balamafoni baza baya kurekhoda ividiyo, i-audio yini usethusela. Ngubani oke waletha ubufakazi obunjalo? Even nginje ngike ngezwa kuthiwa kube kwaba lesehlakalo kodwa kanye okuthiwa uThokozani kuphi bake baya komunye umama esila ephathini besiyamethusela. But sakuthatha njengokuthi hayi ngama-frustrations abo ku-ground. Akusiyo nto esesingayibangela umsindo. Okudanisayo sibili ukuthi yibo abazahamba phambili bekhuluma izinto ezingekhoyo kwakuqala. Okwesibili bayathanda nje khonokho ukuthi kukhanye kugcona abantu kungela sizathu.
Umnumzana Mangaliso Ndlovu ukhokhela ibandla lezani PF esigabeni seMathebeleland South obexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Usuqhitshiwe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi owenzelwe eMaryland kusukela ngolwesihlanu. Umnumzana Ronald Lizwe Moyo ngomunye wabahambe emcimbini lo. Utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukukhumbula inkosi uMzilikazi lokuvuselela amasiko.
Ukuza kwethu lapha ikuzokhuthazana, ukuzofundisana, ukukhula ndawonye, kanti ubuzwe bethu buvele buyini. Phezu kwakho konke lokho, thina sesibadala, sesukuthi abantwana bafunde, bazwisise lezi zinto, yebo bazazikhethela, kodwa ke ayikho, akula muntu ophila engaphili ngokosiko lwakhe, ngokunguye bakhe, uyakulahlekile. So sifisa ukuthi sikhumbuzane, sikhuthazane, sifundisane ngobuzwe bethu.
Yes, sizokuthokela lawe khonapha kukhona okwethulele uZulu. Kuyini okwethulele abantu khonapha? Yes.
Engikwethulele uZulu, kuyakuyikuthi athi isizwe sona sakhiwa ngani kumbe njani. So-ke isizwe njengoba ngitshilo seyene kakhulu esikweni lethu. Kwakukhona inganekwane zazisakha isizwe. Kwakukhona izingoma zazisakha isizwe. Kwakukhona imbongi ezazihaya izinkondlo zazisakha isizwe. Kwakukhona ukulibhana kwakusakha isizwe. Every day sengikhuluma ngesilungu insuku zonke lapho abantu asebehleli khona bekufana lokuthi abantu basezifundweni. Omama namankazana mabehleli bendawonye begiga, bechola, bepheka, bekufundiswana izinto eziqakathekileyo. Obaba labo namajaha bekufundiswana, kubelisekwe luseni lokwesikhathi sokufunda. So isizwe sethu besibunjwa lulimi losiko lwaso. Lokho kwenziwa ikuphila kwethu konke. So ukubuya lapha kufana ukuthi izikhuni ezizohlangana ndawonye zizenze ilangabi elizavilisa imbiza yobuzwe bethu.
Yes, singathi ke abantwana ke kuyini ebengabafundisa ngakhona ke lokwenza khona.
Wonke umntwana obuyileyo lapha bazazibuza imbuzo esikufisayo yingwabungwabo ngesilungu esithi curiosity. Sifisa abantwana babe le-curiosity yokuthi athi vele sivela ngaphi, bavela ngaphi bona, ubuyibo bona. Bese bedingisisa ke ngezindlela zabo, kumbe basibuze thina, kumbe bacubungule kuzingwalo eseziyotshiwe, kumbe bakhulume labanye abantu. Kodwa ke ngaleyo ndlela, nxa kuvele sokulengwabungwabo yokufunda, kuba lula ukuthi isizwe sakheke.
Umnumzana Ronald Lizwe Moyo udabuka eZimbabwe ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 eseUpper Marlborough esabelweni seMaryland kweleMelika. Live Talk namhlanje sikhangela ukuhlukunyezwa kwamabandla aphikisayo ababotshwa nokuvalelwa ejele mahlayana besalelwa izicelo zokuhlawula isibambiso sebail. Singakehlukani, sikugqiba lapho-ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Oliver Lelisayo yimi uGaino Kumete Saidi ngisitha sidibane njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.